Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Sonke lezindaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Umeli weMelika kweZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okunengi kuvela kuntathela izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Tremont ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayegazi sokuhlonitshwa ngumhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumela yokuhlola igazi isisibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sihlonitshwa ngumhlaba wonke. ISO 15189 verification. Njalo bahlola igazi kubantu abahlala kubulawayo. Siyabonga abasebenza kulesi sibhedlela lanxa besangana ekusebenzeni nabo.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDr. Nasisiya Zwangwa uthe sekulesikhathi elemeli kancedisayo leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi i-Laboratory Systems Improvement Specialist. Unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe eAmerica, number one, yikuthi we have got state of the art equipment and basincedisile kakhulu esimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutsho ukuthi singatesta lapha. Our result is internationally accepted.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemitshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imitshina leyi sayidonetelwa le-CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results ake aphume. Ndaba imitshina yethu kathesi yenza amatesi ange 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu seyingeyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhethe elizweni lakhe ulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Ngike ngakhuluma lo mongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyachothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisayo. Ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abe-super president.
Unkosikazi Umfazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatholeland namhla empilo hospital kwezinye indawo kobulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu ematobho. Yimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont, lo meya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobunzima obubangelwa ukuguquka kwamkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi unkosikazi Tremont uyasekela imizamo kamnumzana Coulthard yokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa kobulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso ye-WorldSkills Foundation imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NAST, Greenhouse Trust leCouncil yakobulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluleyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo iCouncil yakobulawayo ithi yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezelelele dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi, i-water disaster area. Umphathintambo kahulumende umnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi kobulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo, kodwa ke uthi besinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe, ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakobulawayo okwalo ikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti-ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engelamanzi-ke uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi-ke i-disaster ilizwe lonke hatshi Bulawayo kuphela. Kodwa-ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakobulawayo indawo-ke engelamanzi kwenzela ukuthi sithole uncedo-ke kuye uhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakobulawayo njengendawo engelamanzi-ke kusizwisa ubuhlungu, ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakobulawayo is a water shortage area. Yinto besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze, kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa, ngoba uhlupho lwamanzi kobulawayo kutshiyene lakwezinye indawo kuhlanganiselwe Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafaka ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti kobulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo, kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona, le infrastructure yonke kukhona kulungile, kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokhu okwe-water disaster area seliguqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala ukukhulunyiswana. Ikakhulu thina njenge-local authority silo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti silo minister of provincial affairs and devolution kobulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uZiyambi Ziyambi wazwakala ekhuluma okhulumayo, kodwa-ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Moswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimo bengenelisi ukuthenga ama license lezimota kanye le insurance bengakathengi icence lokulalela umsakazo we ZBC. Umnumzana Moswere owethule lokhu lamhla eHarare uthe idalele cabinet livumelene ukuba kubunjwe umthetho we Broadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa edalele parliament ngesiphangiphange. Uthe ibhili le ingavunyelwana edaleleli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Baningi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo we-ZBC. Izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo ole-Presidential Stockfeed Program ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumende zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alukabafinyeleli njalo bathi uhulumende kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South, uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxele sakhamuzi se-Avoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idamu esesilithembile asikhuluma ngokoma komhlaba sesilidamu eli-1 i-swing irrigation edamu namanye amaningi setshile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkomo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho. Azikaze zanatha kuleli damu ezinkomo ezifikayo lo nyaka. Izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki asesifa, inkomo kangikhulumi ngazo. Njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo, hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ole nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi enisiza. Anga ungafidi vela usela nkomo kathesi. Anga ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo, akulo sele nkomo kathesi, seziphelile. Ngiqinisa ngalicho malana ngesituation yezifuyo esigabeni sakugodlwana. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna. Lo mumo uphose nje usiyenge masukhangile ongakuthi amathemba ayaphakama kodwa ke hayi mumo esibhekane lawo njengezakhamizi njengabafuyi bezinkomo hayi uyasesabisa uyasilimaza uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabo makhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa, ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngicabangele ukuthi ngaba ingakho. Kodwa ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4-5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula. So kushiya ukuthi nje uyabule inkomo ezingakho. Inkomo ziyafa lokungafiti vele, inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akulaluthi, totally nothing. Akula lutho egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani, akula lutho.
Lo umnumzana Sifanjani Bebe isakhamuzi se-Avoca eFilaphusi ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Cameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula ixhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani yezimbalwa ziqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke loba bephose bebe ngutshikilo bhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana. Ama-polls akhombisa ukuthi hayi usephambili kuma-polls amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolo luzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayathi ukuthi nxa likhangela khonokho kuthiwa ngama-polls kwesi sikhathi awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton kwakukhanya ngazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo, kodwa khonapho abantu babemesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu.
Ye, ama-polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also, ngoba kuyadepend ukuthi ama-polls akhona uwathethe kuphi, because obviously ungahambe uyothatha i-poll amongst ama-democrats, obviously ama-results akhona azolina towards that. But I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngama-polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama-polls sometimes awathembekali, ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo i-difference, mahluko khona kakhulu. 2016 uTrump abantu kade bengamazi. The only thing kade beyazi ngoTrump ukuthi nguye owayengwe apprentice and ubemazi ngusomabhizinis. Abantu babefuna utshintsho, bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinis ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho esikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zabo ukuthi basave i-democracy, ngoba really i-democracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana lo Trump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki lenkosi yakwaZulu uMisizulu Zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kampandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMackenzie owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa Uthe awulunganga umkhuba ukuvimba abakomanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa inxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga sikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa ngumbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi kunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you'll never ever convince me that this economy is in crisis because of foreigners.
Angingeke ngikuvume ukuthi ukuntengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina.
Crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisizulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandi sizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yase Uganda nezenye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sekukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bewiselwa kubo zemukelo ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi inkulumo kaMakhenzi impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kusatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe ole phepha noma ngela phepha.
Umgcinihlalo enhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminister oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbedzi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa uMbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake babuyeza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyeza obuthelezi some years ago, but there is nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenzisane lapha eAfrica is to legalize labantu lapha eSouth Africa. Babe legal bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Someleze Sigudu uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi ngudlu. Abasike bebunda bathi amazwi kaMakhenzi la aqonde nta ngoba njengomphathi ntambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hatshi ibandla lakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lamhlanje kwisigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa lonkosikazi Sifiso Ndlovu, akubethoroka umongikazi owasebenza kwele Bhilithane okweminyaka engamachumi amabili lane 24 wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. Uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Asiyonto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangifuna ukuthi abantu bami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu, bathole imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangani angizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa isinxa ukukhula sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa sasesihamba ukuthi abantwana laba bathola ithuba lokuthi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngale waqala ukulima, akusitela ngamafishane.
Indlela engahamba ngayo yokuthi ngangixoxa labangani lezihlobo, ngibuza ukuthi akambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, finkukhu, ama-broiler. Ama-broiler mahle ngoba every 6 weeks uyahambisa abathwa suthola imali yakho, every 6 weeks suthola imali yakho. Ah, ngabona sibuthi hayi licebo elihle sibili, nxa ngithola imali every 6 weeks, hayi mbona ngani iplani sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho nxa zenze kuhle ungakhangelela ukuthola idola ngenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000 ngingafuya 10,000 kusho ukuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000 angazake ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hhayi, angiyithola, ngathola i-$58
yindawo.
Engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. NganginguNesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngazake ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi. Yikho okwaphambanisa i-project. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience, sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni ikakhulu i-farming kumele uhambe esikolo, ayikhona isikolo e-classroom, ukukhuluma la ma-farmers enza khonokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele, utshone labo, uqeda insuku, ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usubona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyanqineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise, mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Ehhe, khonapho-ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukuqonqosela abalaleli yukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo ngonkosikazi Sifiso Ndlovu akubetoroka obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilithane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Uyalandela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awokulalela umsakazo we-ZBC. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.